amakhosikazi la abebanga umsindo etshengisela ekhala ngokuthi uhulumende kabaniki njalo kalani ngodaba lwabo osolulethe uduku ewange. Unkosikazi Talent Sithole ovela ewange uthe bakhala ngeholo elingcono okumele liphiwe omkabo elingenelisa ukuthi bahambise abantwana esikolo.
Ngemali zamadoda ethu, besinike imali sikwenze lathi uhambisa abantwana bethu esikolo, sikwenze lathi ukuthi lathi siphile njengabanye abantu. Kathi siyahluleka lokuthi sidle uye sikufuna, siyanika u-200 nayo siyaphonga ukuthenga inkukhu kuphela lesawudu. Isithebo siyamba siyiphonga ukudinga emdaleni leyana eyeswetch lapho kumela khona idelele okuthi vele abantwana esikolo vele abahambi kakahle. Ikhathesi umntwana nga-30% kumele ukuthi uthathe ama-result, kanti asezuthathe ama-result ngenxa yokuthi vele ngiyakuze kule sikwele.
Umeli wamakhosikazi la uMnumzana Mnyarathisayi uthi abantu bengacandelwa amanga iwange Collier Company ethi ayinamali njengoba iziphatha amandla zayo zihamba ngezimota ezifalekayo njalo behola ngengwani.
No retreat, no surrender. No retreat, no retreat.
Asibuyeni emuva kuze kulunge. Iwange ithi ayinamali kodwa ngomnyaka ophelileyo imali yabo ingezelele nge-51%. Sebethengelana imota ezibizayo omakhosi. Manje sithi nxa senelisa ukuwisa umgalo ngomnyaka ophelileyo umakhosi ngomzukulu ongathuthiwe.
Omunye wamakhosikazi awewange unkosikazi Tshipho Tavikinga uthi umphathintambo wezisebenzi waqambela abedali bephalamende amanga esithi wabanika irayisi yesepa yena washiya ebathembise ukuthi uzabalethela impendulo abalokhu beyimelele.
Lokhu ayekukhuluma uminista ukuthi wakhuluma lathi ukuthi wasinika irayisi lesepa asikubona ngathina. Thina sakhulumelana ukuthi sifuna imali yethu ye-5 years amadoda ethu. Basesithi yena kithi uzabuya le-feedback. Baphila namhla kakabuyi le-feedback uthiezositshela ukuthi yena usiphatheleni. But kuparliament sesiyakhuluma esingawaziyo. Njalo futhi nxa besithi singama-politician thina asithi ma-politician. Asilaphathi thina. Thina singomama abalendlala abafuna izimali zamadoda abo. Eze-5 years le-salary yamadoda ethu ipheyi. Sile-8 months asiholi.
Isikhulumeli sezakhamizi ze-Harare uMnumzana Mavela Sikhumalo uthi uhulumende kumele alungisise lolu dawu ngokuphangisa.
Thina sithi bona bazinikele baphume phandle batshengisela for 102 days namhlanje kutho ukuthi bona they are determined and i-cause yabo igenini. So thina sifuna ukuthi uhulumende angenele kundaba leyo kakhulukazi uminista uWinston Chitando as the minister responsible for mines nomunye wakhe uTetronella Kagonye uminista welabour babone ukuthi udaba lolu luhamba kanjani. Le parliament yethu ama-parliamentarians kangenele kudaba lolu.
Uhulumeni se-Center for Community Development Initiatives in Zimbabwe uMnumzana Leopold Nende uthi uhulumende awumelanga aphathe udaba lolu kube ngani amakhosikazi la azama ukungcolisa ibandla elibusayo njengoba izikhala zabo zingezeqiniso.
Uhulumende akufuzanga aphathe lolu daba ingani amakhosikazi la ayenza ezombusazwe awafuni ukungcolisa ibandla elibusayo njalo izikhala zayo ngezeqiniso. Singakhayelisisa sibili abantu abazahlutshwa ngokungalungiswa kodaba lolu ngabantwana. Namhla mbone umntwana sibili oku-grade 2 ade khona kumashi le of course bengafuzanga babuye layo kodwa babuye layo njalo bakhuluma ukuthi umntwana lo kakho isikolo ngenxa yokuthi akunamali.
Abehlanganisi ezibona ngenhlalakahle kaZulu namalungelo ezisebenzi ezihlanganisela iZimbabwe Coalition for Debt, iZimbabwe Rights leZimbabwe Congress of Trade Union bebezisekela ukutshengisela lokhu njalo zivumelane namakhosikazi legqiza labo uBisayi ukuthi bazavalisa inkampani kanye ledolobho lewange betshengisela uhulumende aze abalalele elungise udaba lwabo. Mele tutu se nimi se Harare ni ukitun pepe.